Trump kumele understand ukuthi ukuba ngu-president does not mean ukuthi uba above umthetho. I-America is a country elandela umthetho and umthetho uthi akekho umuntu o-above umthetho. U-Trump bam-impeacha ngoba u-abuse i-office yakhe, wazama ukuyisebenzisa i-office yakhe ukuthi athole uncedo from i-foreign country ukuthi ba-investigate omunye ozokhompyutha laye next year ngo-2020. Umthetho we-America awukuvumeli konke khona lokho. So because of that, that's why ama-democrat ese-institute i-inquiry ye-impeachment. So yena ukuthi athi yikhu, angiboni ukuthi uya-understand ukuthi ikhu isebenza kanjani versus umthetho, i-rule of law.
Kodwa siyabona ukubana kule nkokheli yebandla lama-Republicans elokhu imsekela lamanye amalunga amaningi awebandla lakhe. Ubona ungani kungakusishoni lokho?
Well, yinkinga ekhona ngoba ukuthi impeachment isebenze kumele kube labantu abaningi abayisekelayo both from ama-Republican lama-Democrat, especially ku-Senate. And siyazi ukuthi abantu baka-Trump for isikhathi esiningi ama-Republican they would rather badlale i-partisan politics than ukuthi balandele umthetho. So akumangalisi ukuthi okwamanje ama-leaders abo azoma lo-Trump. Kodwa I think ngokuya kwesikhathi ma udaba lolu luvezeka, especially ama-investigation ayenziwa ngamalunga e-Congress, ama-committee athiyeneyo e-Congress, kuzocaca sobala. And I think ikakhulu ma umphakathi jikelele usuqala lawo ukubona ukuthi cha kule ndaba ekhona la ngo-Trump and ama-Republican amaningi especially afesana lama-election next year, sizoqala ukuwabona lawo esetshintsha ithole ma kuyukuthi umphakathi jikelele usuqala ukubona ukuthi udaba lolu lu-serious kakhulu.